abantu okuqala abakwazi ukuthi kulalelo uhlelo uhlelo abantu abalubala kunyuziphepha kulamzamo esiyenziwe ukuthi abantu baziswe ukuthi uhlelo lolu zaqhutshwa njani. Okwesibili engakutsho ukuthi sifumene ukuthi ama centers lapho kumele abantu behambe khona be register maluthwana elupane elupane lama ward angu 28 kodwa indawo lapho kuza registerwa khona kulama centers angu 8 yagocela ama ward wonke ona lawo. So kutshengisa ukuthi indawo lapho kumele be registerwa khona lokho ezikhathana abaningi abayezi ukuzifinyelela kuhlangene lokuthi abalalwazi abala information ukuthi vele kumele benzeni behambelani. Asibonanga izisebenzi zeregistry kumbe ngithi abakhangele khona lona loluhlelo bengena ebantwini bebathela ukuthi kumele benzeni balusetshenze njani loluhlelo.
Manje uZulu yena uthini ngohlolelo nalolu nxa ukhuluma la khona?
Abantu bathengise ukuthi abalalwazi lakho abakwazi ukuthi benzeni bamdambiyana nje akulanto abangayenza. So esikubonayo uZulu uyatsho ukuthi kuzaba nje ukudlala kukhangelelwe futhi ukuthi kulawo masenta lapho okuthiwe khona kuza registerwa khona bafaka amalanga amalutshwana. Uyafumana ukuthi kwezinye indawo kuyaqalisa namuhla usiyaphela mhla ka-1 May kuyindawo ekhangele engxenye isenta eyabi lama villages ayidlula ngu-7. So uZulu uveze ikakhulu singathi laba abasebenza izinto zona lezi okwamalanga wonke abantu abaku civic society labantu abakuma political parties baveze ukukhonona kakhulu ngokuthi lolu asihlelo oluzaqhutshwa ngendlela ebesikhangelele ngalo sikhangelele njalo ukuthi banengi kakhulu abantu abangarejistanga ikakhulu lapha elubhane ikakhulu ontanga baningi abantu abangela ama birth certificates. So abantu nxa bengelalwazi kuyasivezela mhlophe ukuthi kuzaba ngenye yendlela yokudlala nje ukuthi uhulumende kazangathengise ukuthi ufake ingathi i-commitment entweni le i-program yabo. Asiboni kuzathintsha izinto kakhulu kuzathi ngekufane nje ngoba lokho abantu bekhathana lalapho kumele beye register khona.